isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 Zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshela umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Esazitshela khona njengamabandla aphikisayo ukuthi-ke okwezinalo siqale sime kukhuluma ngakho ngoba kuyehlukanisa abantu.
Umanyano we-MDC Alliance wenza imbuthano yamarali khona lokhu kungela kuvumelana.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle. Into zonke zehle, zehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kahle.
Kusungulwa uhlelo lokulwisa lokwehlisa intengo yezitolo oluthiwa hashtag prices must fall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa wethule amazwi akhe kulombuthano okwakuqala engumongameli welizwe. Uthe esethula amazwi la, inkundla yavungama watshayelwa izandla uMnangagwa. Kolunye udaba, kulezakhamizi zeChinoyi ezine ezibotshiweyo ngemva kokutholakala zilama-CD alamazwi kamongameli Mnangagwa ekhuluma ngokuhlawula abelungu abathathelwa amapulazi. Abane laba babikwa besola uMnangagwa besithi ubuyisela emuva ilizwe ngokwenza lokhu. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngokwenza imbuthano yamarali kundawo ezitshiyeneyo elizweni khona lokhu kungela kuvumelana ngokuthi bazasebenza njani. Bekulombuthano omtare lasebikita. Emtare bekulenkokheli ebalisa umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Welshman Ncube, umsekeli kamongameli we-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume labanye. Inkokheli le ikhuthaze uZulu ukuthi amanyane njalo ayibhalisa ukuvota. Kodwa konke lokhu kwenzakala kungela kuvumelana kumanyano lo. Sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le-PDP elikumanyano lo uMnumzana Edwin Dlovu.
Kobulawayo kuyasetshenzwa, sikhuluma nje sihamba sisenza ama-door by door sikhampenele ukuthi abantu baregiste. Ikanti-ke lathi sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo sizaba la irali enkulu-ke kobulawayo. Njengoba utshilo ngaphambilini, namhlanje inkokheli zethu zibuthene kusemtaro, yikho kule rali ye-alliance khona. Kobulawayo hhayi, siyalungiselela, sikhangele ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo sibe leyethu irali ngapha.
Manje liyaqhubekela phambili lilungiselela udaba lwezihlalo okuzokuncintisa lukhanya lungakalungiswa lona. Kuyahamba njani khomba?
Esazitshela khona njengamabandla aphikisayo ukuthi-ke okwezihlalo siqale sime kukhuluma ngakho ngoba kuyehlukanisa abantu. Injongo ibe ngeyokuthi-ke simeke sure ukuthi abantu barejista ukuthi bavote ngaufisa isikhathi sokuvota, ngoba ukuvota kuzamiswa-ke ngenyanga yenale ma iphela-ke uJanuwari, kodwa kuyabe sekumisiwe-ke kungasela kurejista. Yikho sithi abantu-ke kabarejiste-ke kusuka lapho-ke kuyabe sekuqediswa-ke indawo ezihlala ukuthi ubani uzakuma lapha, ubani lapha. Kodwa-ke thina ikakhulu ibandla le-PDP sithi-ke izihlalo kaziqakathekanga, okuqakathekileyo lubambano, ukuthi abantu bamanyane bahlangane bakhiphe ibandla le-ZANU-PF embusweni bendawonye. Yikho esithi kuqakathekile ukuthi ngubani ozancintisa ngaphi, hathi sithi thina akuqhakatheka ngoba manje.
Manje liza kulungisisa nini njengoba isikhathi sokhetho sesifikile kangaka?
Akuzalungisisa emaduzane nje. Themba ke bona abakhangelana ngakhona lokho ke ba le time frame yabo ukuthi isikhathi esithile kumele babe sebeqedile. Ngikhumbula ngesikhathi esedlulileyo ke babethe kusiyaphela inyanga efikiwe naleyo kazibandlela babe sebeqedile. Konke ngokuthi lanxa bangaqedanga ukuthi ke phakathi naphakathi kwaFebruwari bazabe sebeqedile. Yikho esikukhangeleleyo kwenzela-ke ukuthi besekuqalisa-ke ukuthengiswa-ke lawo ma-candidates azabe seyiwaza ncintisa.
Hello ke umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP elikumanyano we-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abe inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU nezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu baphawule umkhankaso wokukhankasela ukwehla kwentengo yempahla oluthiwa hashtag prices must fall ngenjongo yokubamba uhulumende ngamandla labosomabhizimusi ukuba behlise intengo yempahla ezitolo. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umkhankaso lo usungulwe izolo njalo wandulela ukutshengisela ukuqoqwa yiZCTU lezinye inhlanganiso ezisebenza loZulu elizweni lonke ejikelele. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuZCTU umnumzana Michael Katukutuku utshelela umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga amahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view is on a free fall, but it does not surprise us.
Lokho okwenzakalayo kungasimangalisi thina njengeZCTU. Ngoba siyazi ukuba inkokheli kahulumende ekhona abayibo osomabhizimusi njalo onjongo kuyikwenza inzuzo sikhathi sonke. Nxa intengo yempahla iqansa njengalokho esesikubona kathesi akubahluphi lokho ngoba kusitsho inzuzo enkulu kibo emabhanga. Kungakho sikubone kufanele njengeZCTU ukuthatha leli nyathelo lokuqhuba umkhankaso we-hashtag prices must fall campaign.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edluleyo esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle, kodwa kwathi kuthi ukuthi akukenzakali lokhu.
We are intending to do a sensitization in the CBD of Harare.
Sifuna ukuqhuba inhlelo zokufundisa uZulu ngalo mkhankaso esigodlweni eHarare. Lumkhankaso siwusungule njalo emizini ebalise Embare, Highfields, Budiriro, Glenview, Mavuku, Tafara, Lewan Park City. Thina okwenziwe nguhulumende ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungazange kusize ekuthini yehle intengo yenye impahla. Thina sibona ukuthi kungekho lutho alwenzileyo uhulumende.
Omunye wabaphatheke emkhosini wokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcini sihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Pride Mkhono.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle, into zonke zehle zihle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development unkosazana Janet Jowu laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag prices must fall.
Thina sibona vele intengo isikhwele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awezimcod kasayenelisi ukuthi athenge ukudla, futhi ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla babe lezinto zonke eziqakathekileyo empilweni yomuntu ngabasalikholisi selithethwe ngama-business. Kanjalo nje sibona i-government ingathathi amanyathelo okuthi bavikele ilungelo labantu elokudla lokuba lezinto eziqakathekileyo eZimbabwe.
AbeZCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo 6:30 ekseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo nkosazana Nkanyezi ethu Malunga, ongusakhulayo oyingcwethi kwezokuthunga isigqoko, njalo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship ngomnyaka odlule. Unkosazana Malunga usekhethwe ukuthi abe yi-selector wohlelo iCocoa Global Village for Future Leaders, oluphathwa yinhlanganiso ethiwa yi-Global Village lapha kwele Melika. Sikhangela ukuzwa okunengi ngohlelo lolu and ngilethemba lokuthi uma Lunga uza sichasisela kabanzi. Nkosazana, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Hayi, mina ngiyaphila. Right, sisi, awungitshele ngamafishane ngohlelo lolu.
I-Global Village yaqala ngo-97.
Mhm.
And irana iCocoa Institute ngeye it's exclusive to Lehigh.
Mm-hmm.
I-Global Village is in partnership with about 35 other universities khonaphana in the States and globally as well. So what happens is kuba nama students abele potential ukuthi you can select them, which is where I come in.
Mm. Talking about where you come in. Sengitshela abalaleli bethu ukuthi usukhethwe ukuba yi-selector kohlelo lolu. Awungitshele kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena?
Ukuthi ngiselekthwe njani, honestly angazi. But engikwazi ukuthi kubalulekile ukuthi there was a very low representation yabantu abavele Africa. So thina from Zimbabwe besingu-3, I'm just grateful ukuthi ngiphiwe ithuba lenaleli lokuthi lami ngincedise abantu from Zimbabwe behambe bethi take part in the Global Village program, which is about 5 weeks.
Eningi labontanga abalolwazi oluningi mayelana ngehlelo Mandela Washington Fellowship. Awungitsheleke enka, ukhona umehluko na between the two programs?
Okay, so with the Global Village, abe khona ama-academic sessions. So kuba lento le ukuthi nxa umuntu mina ngivunyele ukuthi ngikhethe about 2 people. Ngiyaselect about 2 people ukuthi behambe bethi take part in this program. Befundela wona lama entrepreneurial skills. So kuyabe kungama-students or it could be ama-professionals, but at least kube kule track record yokuthi uke wahamba esikolo, preferably ele degree or starting towards a degree, something like that. Yikho lapho kumenza qualify ukuthi ahambe for uhlelo lolu. And nxa esehlelweni lolu, kuba lama-academic sessions, then lama my site visits angaba khona here and there, but mostly it's a very intense program yokuthi abantu bethole the practical skills. I see a classroom setting yokuthi umuntu usethona eclassini into yokuthi thina sabe sekusayile njani la. So they emphasize mostly on updating the innovation yama students, just to prepare them or just to garner them kakhulu ukuthi babe ready for what the world is about out there, or mostly ukuthi for laba ama-professionals nxa ezele take part in this program, kuyabe kuwukuthi umuntu kunoniswe ulwazi lwakhe lokuthi abe very innovative and ama-entrepreneurial skills akhe abe sharp.
Njengoba usuyi-selector noma esingathi yi-recruiter, ukhangelela ukuthi uzabe urecruiter abantu abanjani ukuthi bangene kuhlelo lolu?
I'll put up the list of things online, but ngiyabe ngikhangelela ukuthi ngithole abantu who've got the zeal to at least give back or to at least plow back kuma-communities abo. And umuntu lana abantu who are innovative.
Laba abalesifiso sokuthola ulwazi oluthile ngohlelo lolu bangakuthinta kanjani?
Okay, they may engage with me via email, then I can give them more information on how they can go about it. And if they've got ama questions, I'll respond to them personally.
Ngapi kwangkhona?
ngizaphosta konke kubo Instagram, kubo Twitter, kubo Facebook, wonke nje.
Awunikeze phela abalaleli i-information nxa usithi online ngapi kwangkhona.
Okay. Ku Facebook ngingumkanyezi yethu Malunga. Then email address yami mumalunga.nkanyezi@gmail.com. One in small cap.
Awungitshele uhlelo lo luzabe luqala nini bese lugciba nini?
Okay. Uhlelo luqala ngoJune, last 5 weeks. We are graduating, like graduation afterwards. Like I said, it's a very intense program. Uthi uzafila ngathi usufundele i4 years wayifaka ku5 weeks kuphela.
Hi, ngiyabonga Nkosazana. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga. Ehove.
Balaleli lapha bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu Malunga. Sixoxisana lohlelo olubizwa ngokuthi iCocker Global Village for Future Leaders. Otherwise bafethu isikhathi do masidibane ngezikezayo olivalisayo nguMike Hobe lilale.
Siyabonga Mike. Okwamanje ke kesiye enkonzweni lo ntungameli inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sikhothamela umfundisi omkhulu owesonto yeBrethren in Christ Church ngobulawayo uReverend Ruben Mabena obhubhe ngeviki edluleyo wabekwa kobulawayo njalo lamhlanje. Sixoxa lo mfundisi obesonta laye ubaba uAlbert Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamukela kwakho.
Ye, okwakuqala silusizi kakhulu ngokulahlekelwa okungaka bakithi.
Silusizi sonke leqiniso ukuthi akulahlekelwanga thina sodwa njengebandla leBrethren Christ Church. Kodwa kulahlekelwe amakholwa wonke kakhulu awakobulawayo.
Ilingamchaza njengomuntu obenjani?
Mfundisi Mabena ubengumuntu wabantu, ubengumuntu othi nxa elolutho afuna ukuthi aledlulise, ubengasweli omunye umuntu kakhulu eceleni kwakhe, kodwa ubezimela aqinise lokhu afuna ukukukhuluma. Loba ngubani okade ngafisa ukuthi ayikhuluma laye umfundisi Mabena bezinye izindlela zokuthi aze afinyelele kulowo muntu ayekhuluma laye. Kube lesipho futhi esikhulu sokuthi abantu abasemahofisini aphezulu abavama ukwesatshwa kumbe abaningi esehluleka ukufika khona, yena ubefika kuhle khona lapho. Kuyilokhu nje, njengomuntu wayefika emahofisini abomeya, efika emahofisini amakhulu amakhampani, efika nakungatya zama-political parties. UThokozani Khupho MDC ubekhona okhulumile izolo ukuthi weza wazamkhulekela. Besilabo abezaphu, besilabo abezanu, phose ingatya ngobuningi bazo bonke bekhuluma ukuthi umfundisi Mabena wayethintana lathi ngobufundisi bakhe. Kuze kufike ngitho la kuqembu le-Highlanders ukuthi bebekhona beyikhulumele ukuthi kube ngumsekeli we-Highlanders kwesinye isikhathi ahambe abalande abaphe lamabhayibheli.
Ubesaziwa njalo njengomuntu omela iqiniso, obekhuluma kakhulu ngodaba lwegugurawundi efuna lulungisiswe. Sibonile lamhlanje umama Angelina Masuku bemhoza abantu ngemva kokuba echothoze abantu abakhuluma ngalolu daba. Lingathini ngalokho?
Lokuyana nami kungiyangisile. Ngibona ngani umama uphambanisile ukuthi abeke into ngendlela abeke ngayo phakathi kwabantu ubuningi abathintwa ludaba lwegugurawundi. Lakho kodwa ukubona abantu sebehoza umuntu omdala okade thuthuka, lokho lami kungephusile. Ngaphelelwa nje ukuthi kanti sekusenzakalani. Wabuya walahlekelwa izishisa abantu, kwashisa ukuthi nga uyaqhubeka ekhuluma, bona abantu sebetshengisile ukuthi akukhulumayo abavumelani lakho ubuningi babo baze kwafunga amasibili kwahlabelela kwavala yonke into kade ikhuluma kanti wazwahlala phansi lo mphathi womsebenzi ezama ukuphuza ukuthi hathi bo asingenzi njalo kodwa-ke kade vele siyochithile inkonyane umoya
kuyini kahle kahle lingathi liza kuswela ngokutshona kukababa uMabhena
iqiniso elikhona esiza kuswela aseke sizuze indoda lesibindi njengoRubin Mabhena engama eqinisweni asingeke sizuze inkosi ingasipha omunye ongaqhubeka avele ngenye indlela kodwa isiphiwo sakhe esiyileshana esokuthi awungeke usizuze yonke indawo uzokhuluma iqiniso njengokubana linjalo elikhuluma futhi ngothando
hayi ibe kukuhle ukuba lani mfundisi sikhala ndawonye lani siyabonga liqine njalo libe le ntambamenhle
siyabonga kakhulu siyabonga labalaleli njalo umthandazo siyawuswela nanjengebandla ngemuja komabhena umthandazo siyawuswela kakhulu ngesikhathi esinjengalesi ngiyabonga kakhulu mfokankulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Albert Ndlovu owesonto ye-Brethren in Christ Church sikhothamela umfundisi uRuben Mabhena yena obekwe lamhlanje asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Ngilo baba mkhulu babelo bola usenziwe manje kangelo koko
kuliviki zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngalokhu okwenzakala ebulenjini bokuzilibazisa lapha sikhuluma ke ngeFacebook sikhulume ngabo Twitter sikhulume ngokunye nje okuchiyeneyo sizengena futhi la ku WhatsApp so ke nxa sikhangela idaba lokuthi kwenzakalani siyakwazi ukuthi abanye abantu bathola uthando khonapho abanye babe bekhulumisana nje kodwa ke othi sizwe ke ukuthi namhlanje basedulelane silabo lapha ke enkundleni ngilonkosazana noMathemba Nyathi loSibusiso Ndlovu Manyathi kunjani mama
ngiyaphila phethu njani
hayi siphile kahle baba Ndlovu kunjani lawo
hayi ngiyaphila babuduka
ye kuhle ukuthi siyazwalana kakhulu uqalisa ngawe ke Manyathi nxa sikhangela udaba lolu lokuthi abantu basebenzisa njani ubulembu lobu bokuzilibazisa ungathini ngakho
kahle kuqaleni beku-right but manje izinto ziyaguquka and into enginakayo ukuthi abantu abaningi ku-social media bayinto abangayisiyo bona kuthole ukuthi abanye uyathi ushadile angashadanga omunye athi angishadanga ikanti eshadile kuze kufike ezigabeni zokuthi eminye imizi seyichithekile ngendaba zama-social media because abantu sibhala izinto ezingayisizo ku-social media
nanto-ke udaba babandlovu uthini ngakho khonokho
ngiyayisola leyo nto yona i-right ngesinye isikhathi ungakwazi ukuthi umthole umuntu omthandayo kodwa kunobungozi futhi obunye bokuthi lo muntu ma umthola ku-social media wena ngemva kokube selithandana naye kusho ukuthi uzomnikeliswa yini leyo nto noma besekho yini abasazombona lapho ngokucabanga kwami ngibone ukuthi vele kusho ukuthi leyo nto ma umthola kuwukuthi vele uyileyo nhlobo umuntu omtholayo kusho ukuthi vele uzoqhubeka ngoba kumanje nje Dube angimazi umuntu siqale ukuthi siyathandana size sihlangane kusho ukuthi ngemva kokuba kunjalo sekungumama baba usaqhubeka leyo nto ma ethola omunye umuntu kusho ukuthi uzobuye ehambe so ngokubona kwami ngibona ngathi akuyona into enhle ngoba abanye bayahlangana nabantu bebabulale abanye behlangane nabantu njalo bethole uthando hayi akukho kuhle-ke nje kini
ye siyamuzwa lapha-ke Manyathi uyakhuluma ubaba Ndlovu uthi kodwa ungamthola umuntu onjalo ebulenjini bolobo kutho ukuthi uyahlala sekhona khonapho phakathi njalo uyaqhubeka esenza obuchapha obuthize ngenxa yokuthi uyachaphaza so wena ukubona ngani kunjalo
i-50-50 into yakhona abanye uyabe khona ngempela like eshile ubaba ukuthi uyabe edinga uthando lwangempela
kube khona nomunye oyabe khona edlala. So ungaba nomnyama ke mawungashayisana nalo oyabe vele edlala, ayilapho ke kusenkingeni ngoba awungeke uze umtshintshe umuntu. Umthole khona apho vele nawe uzoze umshiye ekhona apho uzochubeke lokho eqambela abanye amanga. The way nawe indlela omthole ngakhona nabanye bazomthola kanjalo. Kube khona impela nabanye imile impela imizi bashadile bahlangane ku social media, but it's very rare according to me. Kuyivela kancane ukuthi uzume impela umuzi otholakale ku social media, cause lo muntu uvele alazani inhlobo. Umuntu nje lihlangane ku social media and the person's khathe impilo ayiphilayo nawe nempilo oyiphilayo. Ku social media ngisangaba yilokhu wena okufunayo. Masaxoxa nebutha mina ngifuna unkosikazi oso. Nami ngizoba yiyona le into oyifunayo. But mase sisonke impela uzothola ukuthi angiyilokho wena okufunayo. So ikudlala ngesikhathi nje inkathi eziningi.
Ye, naso-ke indaba esindayo khonapho-ke ukuthi umuntu uyabe edlala ngesikhathi sakhe. Kodwa-ke bakhona mpela okuthiwa bayathola uthando okuzwayo khonapho. Uthando lwankulu yatsho lapho uManyati Babandlovu ukuthi lungane aluhlali kangako olunye, kodwa olunye ngxa luyahlala. Kodwa-ke abantu kumele beyekele pho ukwenza khona okwabo akwenzayo ngamafitshane babo.
Hayi, angeke bekele babuduke. Umuntu uyazikhethela yena into afuna ukuba yiyona, ngoba manje kwesinye isikhathi babuduke usangasho wena ukuthi hayi mina sengikhathele ngalokhu kudlalwa ngabantu, akungithole nje umuntu. Kusho ukuthi athi thole vele mina, nami ngihleli ngihlalele leyonto ukuthi ma ngithola lo muntu ngingene kuye ethandweni laye, ngathola le nto ebengifuna ngiphume, uyabona. So kunzima kakhulu, ungathola ukuthi 97% yabe kuluthando lwamango lokugebenga phakathi, only 3% yathola ukuthi lapho ungathola khona uthando. So bangayeki abantu abaqhubeke bezenzela into, manje vele usathane uyasibusa emhlabeni manje, kodwa akulathando lapho.
Hhayi-ke okwalamhlanje sima lapha kudaba lolu esizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo. Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Sibusiso Ndlovu loNkosazana Nomathemba Nyati, lingadinwa lokusasa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Kandela o baba mkhulu, babe lobo lo gogo. Kandela zinyezi, ziyo wagcina masiko. Kandela manyama.
Siyabonga Gibbs Dube, ube losuku oluhle. Sendegera ingoma kaja praise ihamba leqembu lemafikizo lo bese igqibela uhlelo, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Siludgqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ekusenseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande, lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.